Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 1 Nhlangula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kunabanye abane asebetholakale belegcikwane le coronavirus osekukhweze inani labo lafika kukhulu lamachumi ayisikhombisa lane 174. Ibandla le MDCT lithi ukuya emngcwabeni kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai okwenziwe liqula abelikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe akumelanga kumangalise uZulu
phandle ma eZimbabwe sonke sesingamasabatha njengokhampani phuki thina sabathenga sikholelwa ukuthi umuntu oselele uyezwa asikukholwa lokho kodwa abantu abaningi eZimbabwe yakwazi bayabunyisa lokho ababiza bethu ngumbunyisi abaningi bayabhiliva ukuthi abavuba abashonayo bayababona njalo bayabakhokhela
sile ngxoxo lo Sthandwa Kheto ukuba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda
njengoba abantu abaningi bathandikithiwa mina njani ngikhuluma ngesintu kwenzela ukuthi lezalukazi zebhokwe zemadlambuzi zemchabezi zezakobulawayo zeluqane zenkayi bazisisise ukuthi uDr uMagalela kamafa sebuyile njengoba ijazi elindizayo
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abanye abane asibetholakale belegcikwane le coronavirus osekukhweze inani lalabo abalegcikwane leli elizweni lafika kukhulu lamachumi ayisikhombisa lane i-174. Umbiko wethulwe lugatsha lwezempilakahle izolo uthi oyedwa ubevela kwele Mozambique kuthi ababili bebevela kwele South Africa. Bonke laba bavalelwe ezinkambeni zokuhlolwa igcikwane le coronavirus. Le MDCT lithi ukuya emngcwabeni kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai eBuhera okwenziwe liqula ebelikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ngomgqibelo akumelanga kumangalise uZulu ngoba baningi abakholwa ngamadlozi. Ukhuphe lequla lakhe elibalisa unina kaTsvangirai labafowabo ababili leziphathamandla zebandla leMDCT bebesengcwabeni likamuyi uTsvangirai eBuhera ngomgqibelo. Umfanekiso kamabonakude ividiyo itshengise uMakhuphe esethulela umuyi amazwi okucela uxhaswa emthethwandaba ukuze amacala ayethulwe emadale aphumelele. Sixoxele isikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Khaliphani Phugeni saqala ngokumbuza ukuthi bahamba njani eBuhera.
Hayi eBuhera sihambe kahle konke bekukahle nje emgwaqweni ne-weather konke bekukuhle sasifika bajabula nabo ogogo nabo makhelwane kwaba mnandi kwaba njalo. UMamkhuphe wazwangena wakhulumisa nalabo afika acatha kubo uzokhumbula ukuthi kunomuzi lana afika acatha khona uChamse Zethu abafana bakhe besithi kuye ungumndebele umfethu uli-dividend akabuyele back emathepheleleni ngeke afaka kusiZimbabwe uyofuna ukumtshisela kulendlu ngoba hambe wacatha kwebemthanga ngamathi so izulu lalisina ke lendlu yangabambuli. Wahamba wabona omakhelwane labo wababonga kakhulu ukuthi hayi siyabonga ngempela. Ngiyakwazi ukuthi kukhona abafuna ukwenza ukuthi indlu le mayengahlala nje noma ibe i-museum or i-memorial kwazana ukuthi kuhlale kwaziwa ukuthi yikho lapha ayifuna ukutshiselwa khona endlini.
Sibonile umfanekiso kamabonakude ividiyo etshengisa unkosazana Thokozani Khuphe engcwabeni likababa uTsvangirai ekhanya ungani uyambikela uTsvangirai okwenzakalayo. Abanye bathi siko leli linganalijwayelekanga. Uthini wena ngakho
phandle ma eZimbabwe sonke sesingamasabatha njengokhampani phuke thina sabathenga sikholelwa ukuthi umuntu oselele uyezwa asikukholwa lokho kodwa abantu abaningi eZimbabwe yakwazi bayabuyisa lokho abafisa bethu ngumbuyiso abaningi bayabelieve ukuthi abakuba bashonaye bayababona njalo bayabakhokhela umama ukhuphe ngabanye balabo bantu lobaba uMonzora lobaba uKomiti ngabanye babantu ababelieve ukuthi abantu abaleleyo bayabona njalo bayakhokhela abantu nabantu bakobaba uThwangirayi ugogo yakukholelwa lokho abafowabo bakaThwangirayi bayakukholelwa lokho uzokwazi-ke ukuthi iconstitution yethu inalokho okubizwa kuthiwa yi-freedom of religion ngezinye indlela mina njengokhalifani angikwazi ukuthi bese ngifostela bonke abantu ukuthi ababelieve njengami umsabatha okholelwa ukuthi abantu abafileyo bafile uyakwazi-ke ukuthi i-Africa ingakho abantu banenkolo ezehlukeneyo so laba abakomplainayo hayi badlala ipolitiki bafuna ukucamba amanga akekho umuntu ongakaza khulume noThwangirayi even i-alliance ize ihambe isithi yenze i-memorial khona bafika bakhuluma naye babengekho engxoxweni kodwa bayathi bathi Thwangirayi kwathi bakhulume ngoba bebelieve ukuthi uyabezwa
abakucele lika Mnumzana Nelson Chamisa bathi bona ubudlelwano buka Nkosazana Thokozani Khuphe lo Mnumzana Thwangirayi bamungasahambi kahle
isidumbu sikababa uThwangirayi sabuya nodokotela uKhuphe sisuke South Africa sabuya nogogo ozala ubaba uThwangirayi sabuya nomzukulu umtshana kababa uThwangirayi thiwa nguBrahim so laba abakhulumayo nje hayi bakhuluma ipolitiki bakhuluma amanga aluhlaza tshoko umsebenzi kababa uThwangirayi owayenzeka eGoli lo ngaba beza bethi memorial service mina ngangingumaster of ceremony kuleyo service i-keynote speaker kwakungumama uKhuphe even umsebenzi weZimbabwe kwakumele kube ngumama uKhuphe wasengena ke lo mfana ngama-tags akhe izikliwi zakhe lezi kodwa i-program yonke yase South Africa yilama diplomats neyase Zimbabwe kwakumele iphathwe ngumama uKhuphe njengo-acting president onguye owayesucceede ubaba uThwangirayi so laba bakhuluma ukuthi ubudlelwano babungekho mnandi kwathini bakhuluma into yabo nje epolitiki engekhoyo ugogo bengekamvumeli umama abafowabo bakaThwangirayi ubaba uCollins nobaba uManase bebekhona lapha bajabula kakhulu waphuma umama uKhuphe njengoba sengijike wangena la kumakhelwane nalapha indlu acasha khona waxoxisana nabo ngoba uzokhumbula ukuthi ngesikhathi ungcwaba ubaba uThwangirayi bangena ensimini zabantu bamosha laba bantu bakaThwangirayi la so umama uKhuphe wafike wakhulumisana nabo kwaxoliswa kwathini ukuthi hayi kusiyaphambili sesizowenza kahle ngendlela vele ubaba uThwangirayi belimazi enga so hayi ngamanga luhlaza tshoko ayikho le nto le bayapolitika nje
lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe umkhokheli webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo le balaleli i-Studio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington Dokotela wezemfundo umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda nguye okhethwe ukuba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ngolwesihlanu uMafa Sibanda uxoxe lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuze sizwe imbali yakhe lokunye okunenginengi
ngilapha namhlanje njengo-new deputy spokesperson onkomoshe kakhulu ngoChamisa ukuthi ngikhulumisa iNdebele abesikhiwa bakhona bantu mahlabe zulu bakamthwakazi sesisiqalisile njalo impi ezafanana nomacathela thina asilamkhonto asilazibhaa sifuna ivoti lokuba abantu bame ngeqiniso lokho kwenziwe abasebethengwe izanu ukuthi badle kathesi ngikhuluma kunje sebegcinwa ngamapholisa nama-CIO ngoba bayakwazi into abayenzayo ngayilunganga sele sesaba ngitshe nezithunzi zabo
abanye bebekhonona ukuthi balutshwana-ke abesindebeleni abakhethiweyo
mina ngibonga abantu be-MDC abesindebeleni nelizwe jikelele ngoba umsebenzi lo ngiwuqale kudala ngo-1965 ngaphuma ngaze ngayahumutshela ngise-Egypt under Zipra Command ngabuya ngasebenza lonkomo ngabuya ngasebenza le-MDC iqala isesayiqalisayo ngile 15 years ngihumutshela ngiyi-spokesperson kuprovince abantu bathabile ngile almost 7,000 abantu abangishayela ihlombe from over the world besithi uChamisa le-national council le-national executive benzeka bayajabula ngi-nationalist mabhavu signalism ngiphezu kwenketha abathabi ngizesebenzela isizwe sikamkhakwazi nomambo lowo ongani uyakhonona hatshi ngingake ngabakhulumela mina ngizekhulumela sizwe jikelele kodwa ngigcile kakhulu ngapha esikamthwakazi ukuthi bazwisisise isiNdebele hathi sikhiwa njengoba abantu abaningi bathanda isikhiwa. Mina ngizabe ngikhuluma ngesintu kwenzela ukuthi lezalukazi zegogwe zemadlambuzi zemtshabezi zezakobulawayo zeluqale lenkayi bazwisisise ukuthi uDr. uMagalela kaMafa sebuyile njengoba idazi elindizayo sebuyile lendaba ezinhle lezimpi ngizabe ngizichaza njalo ngishayela ukuthi imhlombe Studio 7 yini engiqala ukusebenza layo isasungula njalo lokhu ngikhona uNkulunkulu uyadunyiswa ngalokho.
Sungusikhwica mfundo, yiziphi izifundo osuqeqeshe kuzo?
Mina ngiqeqeshe kuqala ngaba ngutitsha ngaqeda esikolo ngiyi-form 2 ngayenza okuthiwa i-T3 ngo-72. Ngithe ngo-75 ngase ngikhapha ngisiyafundisa e-JZ ngila ngingala-form 4. Ngenza ama-courses amaningi e-East Europe kodwa ngithe sengibuya lapha hhayi bafika bathi kwawu ngala-form 4 isinivalid. Ngaqalisa ukubala ordinary level lo-A-level ngaqeqesha ngase ngisiyakwenza i-diploma in education e-University of Zimbabwe. Ngithe ngiqedile 2 years ngase ngisenza i-Bachelor of Education angisasebenzanga bahle bangixotsha abantu bezane upefu bangixotsha uba ngumbalisi. Ngabuya ngaba i-MP ngasebenzela i-Zim Right ngaze ngabaka ngu-MP. So ngo-2013 sebefake omunye umemba uba imemba ophalamenti hhayi kwangihlupha kodwa kase sithi ngcono ngibale ngase ngiqalisa ukubala i-masters yami ye-University of South Africa. Ngayiqeda ngizinthwe ngafisa ngiqeda i-PhD senge-69 years ngiqedeke sengibijahela idala yikho ngithi usapoti kamzilikazi kalufunde ngayenza i-political science yikho-ke ngiyisikhwica mfundo kodwa ngile-humility angizigadi.
Udokotela wezemfundo uFelix Magalela Mafa Sibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Sunday News lithi kulomunye wesilisa ojwamulele omunye wesifazane ikhompyutha lefoni ngemva kokumgwaza ekhalwini. Kodwa umama lo ubikwa ebambelele imoto kade isetshenziswa ngowesilisa lo ukuthi abaleke yamkhudula. Kodwa wala elokhu einamathele imoto leyo yaze yama kwaphuma amadoda amabili ebaleka kodwa umphakathi wabagijimisa kwabanjwa oyedwa. Iphephandaba le-Chronicle lithi abamasonto ikakhulu amapostoli baqhubeka bebuthana bezithandazela kungakhathalekile lemigoqo yokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ethi akumelanga kubuthwane. Kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kwimlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Salibonani balaleli nabasakazi be-Studio 7. Okhulumayo lo ngu-Gift Sonduku umfoka Ndlovu laphana kuGambo endaweni yasePlumtree. Basakazi bengithanda ukuthi indlulise umlayezo omncane la. Ikakhulukazi abantu bezana bengicela ukuthi bezame beke besihloniphe. Sikhathele thina ngengoma yabo le abahlala beyicula everyday bethi hayi ilizwe liyafa nje inkinga ama-sanctions. Ilizwe laseZimbabwe akusilo lodwa ilizwe lama-sanctions. O-Russia bafakwe ama-sanctions, o-Iran bafakwe ama-sanctions, o-China bafakwe ama-sanctions, o-North Korea bafakwe ama-sanctions. A lot of countries lapha afakwe ama-sanctions kodwa bayaphila. Into ebulala ilizwe yi-corruption, basebenzela izikhwama zabo. Into ebulala izwe yi-ZEC engayenzi i-free and fair election. Yiphi investor ezathemba ilizwe eliriga emini bebade? Into ebulala ilizwe yiZanu PF ethatha ama security forces beyenze i private property yeZanu PF. Ama security forces kungaba ngamasosha ngamapolice asize umphakathi engasizi iZanu PF. Enye into ebulala izwe yikungahlonipha amalungelo omuntu. Awuntshele ilizwe imali zabo ibonakala lithawa mama elibalimaza ngaleyandlela. What kind of country is that one? okunye ukubulala ilizwe i-justice system. Investor mayizazotshala imali ezweni iqala ibheke i-justice system ukuthi right njengoba mase ngitshalile imali yami laphana ingabe i-justice uhulumeni sifuna ukungitshontshela ungabe umthetho uzamimela yini. But laphana siyabona ukuthi i-justice system yakho ikontrolwa izani. I used to look ilapha eSouth Africa. South Africa kule public protector, even upresident can be held accountable. Manje laphana ilizwe uthola li izani izenzela umathanda. Hayi isikhathele thina ngayizani. Ake beke kuhlala besiculela ingoma engazwakaliyo. Ngiyabonga ngokuhlala ngisethembisa.
Linjani kuStudio 7? Njani nani balaleli? Ngithanda ukusekela ubhuti lo uGift Sonduku wako ePlumtree. Kodwa ezinye izinto shuwe sizenzayo bona siyabe singananzelelanga. Kodwa ezinye izinto shuwe lokho akukhuluma njengokushutha amabhalabhala, okufonafona usendaweni ezipublic, ezinto eziyi-secret. Mbabucanga ukuthi abantu bayakubuka, siyazazi ukuthi thina singabantu bokudubeka. Asikena siziphatheni kuhle shwa njengathi thina amaZimbabwes. Siyazazi ukuthi ekhaya siyadubeka. Kodwa nxa sesifike endaweni engani ingcono, sesifuna ukubona bonakala ukuthi thina sibe singamaqhalaqhala. Ayi, mina ngasisho kade sinjani. Sahlala sidubeka, sahlala siphansi, sahlala sihawuliswa ngabantu abasidlalele kuhle. Sahlala sihawula. Ngizakufuna ukuzenza amaqhalaqhala. Ayi, asike siziphatheni kuhle. Ayi, mina amazwi kabhuti lo angithintile. Andandithintile. Ngangihlela selokho indawo kwebhalabhala kwami, kodwa sengibona ukuthi ayi, asonto e-right. Ukuzingela ibhalabhala akulunganga. Khonokho ofona sesilo ukuthi umnami yasuka kathinithine ubhadele ngomalaiti emdizeli. Ikuyini khona lokho? Ungakwazi ukuthi kuyadizwa ngubani. Dayena lo omunye ubhuti lo ukuthi wayefona esithi passport yami iphumile yomalaiti wathinithine. Ikuyini shuwa khona lokho? Ayi, asike nisizame shuwa ukuzikhuza. Hey, salanda imali eBotswana, salanda imali eSouth Africa. Asilandele sukulandile imali kuphela. Sikele ukuziadvertise, sikele ukuziphablisha. Kanti kuyini kanti shuwa maZimbabwes? Hey, hayi kodwa kunzima shuwa. Hayi, ngiyabonga.
Sanibonani basakazi beStudio 7. Sanibonani basakazi beStudio 7. Siyanibingelela. Hayi, sisithule kanzima lana. These days, lockdown. Lockdown is twice senzima ngale coronavirus lena. Ngazi ukuthi le coronavirus yasivela. Sithwele nzima impela ngale lockdown. Abantu bathwele nzima kakhulu. Mina into kade nzama ukuthi ngiyikhulume indaba le kaMakhupu, uThokozani Khuphe. Abantu bahleli bekhuluma every day ukuthi uThokozani Khuphe lilunga lezano PF. Ene manje ngimzwile nge-Africa Day ekhuluma lapha ethina. Hey, uThokozani Khuphe awungeke uze umuzwe ekhuluma ngobubi obenziwa izano obungaka. Njalo nje uThokozani Khuphe angeke umuzwe ekhuluma ngobubi bezano PF. Izano PF ibhizi ithumba abantu. Abantu balalise ezibhedlela, ama journalist abosh, kodwa uThokozani Khuphe ubhizi yena uthi hayi asibambaneni sibe into eyi-1. Sibambane sibe into eyi-1 kanjani? Sisitethe ukuthi kukhitshwa izano. Kanti wena Thokozani Khuphe, wena mama uyi-opposition enjani kanti? Yabona uThokozani Khuphe nabo wathi Phugeni laba nabo Denmoyo lo se-America nje, le abantu laba nje abajoyina izano bahlukane nathi. Siyabacela. Ngiyabonga bantu beStudio 7.
Ngiyabonga. NgiseBotswana eFrancis Town.
Igama lami nguSiphetheni Mpofu. Ngiyalibingelela abasakazi bakaStudio 7. Zihlobo zami eziseBotswana, eziseNgilandi, langaphi ngaphi leSouth Africa. Nxa ungakasuki phansi qala ucabange ngokuya ukuthi ufika uquarantine njani. Nxa usuzimisele sukuma uhambe uyoquarantine, kodwa nxa ungakazimiseli hlala phansi ngoba equarantine kunzima. No social distance, akulani, no sanitizing. So kulama chances ukuthi nawe uyakhona ukusuka uright lapho osuka khona ungela mkhuhlane uzowuthathela khona apha uma quarantine centers.
Lokhu sisizwa bakithi kuthiwa abantu lokhu umkhuhlane usanda khona phaze sifike koBulawayo. Abantu babotshwa bebotshela amamaski, kodwa lo mkhuhlane asingakuboni kuthiwa abantu sekulokhu kuvalwa ngakho khonokhu kuthiwa kule ikorona. Ngapha eZimbabwe vele yikaphi nje ningakhulu ngoba sikabona abantu abalayo lelo mkhuhlane. Sizwa ngakho khonokuthiwa abantu lokhu bebanjwa umkhuhlane singawuboniki. Ya, linjani bakithi? Okhulumayo engudube enkayi. Hayi, thina sesithule nzima bakithi kule ndawo ngenxa yokuthi umsebenzi ivaliwe wonke sasikwenza njengoba bengikhuluma ukuthi sasisebenza ezimoteni manje i-government isizithethe imota zonke zabanikazi sasisebenza kizo sokuthiwa zibe ngozupho zonke so sesilobu nzima obukhulu kakhulu ngoba bekulapho kade sithola khona imali so asisakwazi ukuthi khathesi siqonde ngaphi kumbe senzeni kumbele ngasiphathisa bakithi hhayi sesilubonye ludu.
Amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokuthi abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla kwele Kenya bethwele nzima. Kwesatshelwa ukuthi iningi labatshayeli laba lilegcikwane leli njalo ukuthwalwa kwempahla akusahambi ngemfanelo. Umongameli Mokgweetsi Masisi wele Botswana uthi uhulumende wakhe uzavumela abafuna ukufuya inyamazana zendle ezincinyane njengendlela yokukhuthaza ukulima okuthiyeneyo. Ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Uhulumende wele Melika uthi kulamazwe agoqela le Zimbabwe ashojozela udlakela kulelo lizwe kulandela ukuqhamuka kokutshengisela okulodlakela. Ukutshengisela lokhu kumayelana lokubulawa konsundu ngamapholisa edolobheni leMinnesota. Iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ziloba enkundleni zobulembu zithi ilizwe leMelika livame ukusola uhulumende weZimbabwe ngocuku kodwa nanku amapholisa eleMelika wona abulala abensundu mahlayana. Kunjalo nje inani lababulawa ligcikwane leCoronavirus lokhu liqansa ngapha kweleMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi edolobheni leOhio lapha ahlala khona umumo weCoronavirus kumbe iCovid-19 umi njani?
Hayi COVID-19 ngapha hayi kungani kuthule nje kodwa izinto sezama ukuthi zibuyele kunormal ngapha eIndiana ngoba uhulumende nje wasetshela ukuthi kakubuyele kodwa kuma companies la kwezitolo nxa siyashopa kulokho kufanele ukuthi ube le mask lapho social distancing nje ukuthi ume nje 6 feet away konke nje kufanele kwenziwe ama hygiene they are being observed abantu bonke they are still alert civil at this point so kukhanya ngani kulobo belo kodwa kuzabonakala sasiyaphambili.
Vuliwe yini indawo ezifana lezitolo amabhala lapho kunathelwa khona lezinye indawo zokuzijabulisa?
Izitolo zivuliwe, yeah. Izitolo zivuliwe. Engaboka abantu kuvuliwe indawo njengamabhala. Yeah, kodwa into nje okuningi kuyavula kuyona livikezayo. Into njengama swimming pool okudlala abantwana ama parks. Iparks actually ama parks vele sevuliwe but ama swimming pool, ma public swimming pool avula kuyona livikezayo. Esiqala uJune. So nje izinto eziningi ziyabe sezivuliwe.
Kuyathembisa na ukuba leli gcikwane lingaba seliphelile umnyaka uphele.
Yeah, okusobala lapha nxa sikhangela la ngokukhuluma kwezingcwethi ukuthi le nto sesiyahlala sinto esizaba layo lanxa kulokhe kulomjaho ukuthi ngama vaccine okuyisho ukuthi ikho kuzajenisa ukuthi kuyiwa ngapi kodwa ke into esizahlala ikhona ukuthi ngaphela hayi izathatha sibili isikhathi ngithi mhlawumbe ngithi sizayijayela sigcine sesiphila nje ngokunanzelela njengabo N1H1 la wonke ama flu nje ahleze khathaza so kangithemba ukuthi izaphela ka-1.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi sisalani seZimbabwe ehlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio.
Get in the lady. 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 What?
kala D ethiwa yona isoka lami isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Kulabanye abane asebetholakale belegcikwane le-coronavirus osokukhweze inani lalabo abalegcikwane leli elizweni lafika kukhulu lamachumi ayisikhombisa lane i-174. Ibandla le-MTCT lithi ukuya emngcwabeni likamuyi umnumzana Morgan Tswangirai okwenziwe liqula ebelikhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe ngomgqibelo akumelanga kumangalise uZulu. Vese lengxoxo lo sandakhethwa ukuba ngumsekelo wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisa nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.